Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMbimbitho 2020 ku Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we-coronavirus.
Angisizwa lutho nge-corona njalo asikaqalisa ukuthi sibela i-sanitizer siyaziphila nje as normal.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabanikanga okusebenzisa ezibhedlela okunqabela umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osuqhamukela kweZimbabwe. Sebe lobele incwadi abezempila kahle besithi kabala lezambato zokuvikela ukuthi bengabe lomkhuhlane lo eziguqela ama-mask, amagogorosi, okokuvala ubuso lokunye okujiyeneyo. Bathi bafuna njalo ukuthi uhulumende abaholise i-COVID-19 allowance lemali yokubavikela emkhuhlaneni lo nxa kuyukuthi bangabanjwa yiwo besemsebenzini. Okwethulwe ngabongi labongikazi abakunhlanganiso ye-Nurses Association of Zimbabwe kuphinde kwethulwa njalo ngabaphathi ntambo bohlangothi lwezempila kahle eMaswingo, eMathebeleland lakwezinye indawo abathi kabalakho okokusebenzisa nxa kungaqhamuka umkhuhlane lo ezabelweni zabo. Sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma losiba lukhulu wogatsha lwezempila kahle udokotela Agnes Mahomva. Kwathi ke udokotela Paulina Sigosana ukuhlanganiso ye-Health Service Board uthe udaba lolu kumele lukhulunywe ngudokotela Mahomva. Kasenelisanga njalo ukukhuluma lodokotela Obadaya Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngezempila kahle. Wobulawayo amalunga edale lePhalamende abona ngezempila kahle athi iThorngrove Isolation Hospital kayilungelanga ukwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Kulabafundisi asebekhulumisana lesiphathamandla sikahulumende unkosikazi Judith Ncube edolobheni leli abafisa ukuthi kusetshenziswe isibhedlela esakhiwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ulethemba lokuthi sizasetshenziswa isibhedlela se-Ekusileni Hospital esileminyaka engamajumi amabili singasetshenziswa.
Sahlangana lo Minister of State weBulawayo Metropolitan uHonorable Judith Ncube, and into ethokozisayo ukuthi wakwanisa ukuthi esincedise to engage lo Minister Gumbo, the Minister of Health, ukuthi kukhangele ukuthi isibhedlela ekusileni sisetshenziswe njengendawo ongahanjiswa khona abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-corona, ngenxa yokuthi sananzelela ukuthi kulula ukuthi silungiswe masinyane sibe isibhedlela esingasebenza ngcono ukuze wonke umuntu obulawayo oba lodubo lolu agijimayo khona ngale athole uncedo. Siyabonga njalo ukuthi umeya wakobulawayo naye wasebenza kakhulu uCouncil Mguni ukwenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Sibonga yona i-City Council, njalo sibongele i-government lohulumende ukuthi kwahlanganiswa amakhanda ngesikhathi lesi sinzima kangaka ukwenzela ukuthi kuzame ukuphilisa imiphefumulo yabantu.
Umfundisi uSeni Sibanda ukuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubulawayo benza santando abantu loba nje sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus kweZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mnyaradzi Phiri uthi okwenza abantu benze abakujayeleyo ikuthi ukukhanya engani kunengi okufihlwa nguhulumende.
Umkhuhlane lo yecorona ungani ufihliwe lapha, kula information esiyitholayo izezifule secret ngani kuyafihla ukuthi kuyesaba ukuthi kungabonakala ukwehluleka kwama-authorities, but thina se we are at risk. Even lakathi singakhangela kungani day to day business akulangana kulanto eyenzakalayo, le information asiyitholi because umkhuhlane lo uthelelana lula, and umuntu nxa engakutholakala umuntu oyi-1 esigabeni la sonke vesihle sihle siwuthole.
Imbono yakhe isekelwa ngunkosikazi Sizwakele Moyo othengisa impahla emgwaqweni.
Ninjenje mina ngiyakhwehlela sengisesaba ngithi kumbe yiyo i-virus, ngoba kanye asikwazi lokuthi ishaya njani, yeza njani, ama-symptoms asikwabile ulwazi ngabo. Lokhu esisenza izinto zethu esasivele sizenza sithengisa emsikeni simile kuma-open space akulanto etshintshileyo.
Baningi abazenzela Santando edolobheni leli, omunye wabo unkosikazi Nosizo Mpala.
Angisisizwa lude ngikhuluna njalo asikaqalisa ukuthi sibe la i-sanitizer, siyaziphila nje as normal impilo yethu yansuku zonke. Angazi nxa kungatshintsha, singatshintsha ukwenza kwethu sisebenzisa ama-sanitizer ngoba sikezwa lutho so far.
Bakhona asebenanzelele ukuthi bengenza imali ethe xaxa ngenxa yomkhuhlane lo. Umnumzana Ngqabutho Ncube othengisa okuchiyeneyo edolobheni leli uthi kulempahla engasatholakali kwamanye amazwe okwenza ukuthi bakhuphule intengo yayo.
Into esizitokayo sezikhwela ngenxa yokuthi abantu sebezitheka bebaningi. Ngaleso sizathu futhi lapho ezinye ezisuka khona, ezisuka phandle kwelizwe azisatholakali ngoba khona ngale phandle kwelizwe kwakhona sokuvaliwe amavinkili azithengisayo. Abantu lapha babuya sibili bathenga ye, but inkinga esesihlangana layo kathesi yona leyo ukuthi wonke umuntu uhlabela ingoma le igcikwane leli eselivelile esingakwaziyo ukuthi livela ngaphi liya ngaphi.
Bakhona njalo abathenga bethengisa impahla abawazi mhlophe umkhuhlane lo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abazisebenzayo kumele behlise inani lokuchapha imingcele ngoba kukhuphukisa amathuba okuthola umkhuhlane weCOVID-19.
Thethi sinqomo sokuthi sibaxwayise ukuthi behlise inani lokuchapha amabhoda besiya dinga impahla besiyathengisa ngoba kuyakhuphula izinga lokuthi bathole umkhuhlane lo we-COVID-19.
Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ukwazisa uZulu ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bathi thibele abantu ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi emhlabeni wonke ejikelele. Abaningi bathi kabakwazi okuzabehlela eZimbabwe osokuqhamuke umkhuhlane lo. Kulabanye abantu abathi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kulandela okwethulwe ngamalunga edala lepalamende abona ngezempilakahle athi isibhedlela seThorngrove Isolation Hospital sikusimo esibi. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Taimo Mpofu omele ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esigabeni sePlumtree othi uhulumende ubona ntuthu ngomkhuhlane lo, ngakho-ke uZulu kazivikele.
Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lo othiwa yi-coronavirus, njengabandla le-MDC siloko sikhuluma ukuthi abantu kumele bazame ukuzivikela ngendlela zonke. Into engiyikhangelele kwathesi isifiso sami ukuthi nga izikolo ziyavalwa ngoba kulapho kuhlala khona abantwana abaningi.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi uyadanisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi abantu kabenelisi lokuthenga isepa yokugeza izandla
ngoba abantu kathesi kunjabane bahawulo ukuthi yona isepa yona leyo ukuthi ugeze izandla umbunathi into ezitshisayo zena ezokuthiwa ziyawuvikela lo mkhuhlane. Kunzima kakhulu kuhulumende kamnankagwa lo.
Kodwa-ke umnumzana Belief Gawule webandla leZANU PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. ugawule uthi abakhuluna kakhulu ngabazonda uhulumende kamnangagwa.
Ngokunjalo uhulumende ulakho lokuthi awubambe umkhuhlane lo abantu khona ukuthi akumbe abantu nxa ungathi umkhuhlane lo ungathi ungaqhamuka lapha kungafa abantu okumangalisa, hayi soqiniso lelo lokho nyakuvale nyakwala lokho ngendlela ezinjalo. Sengikubonile ukuthi ngiyakuwala lokhu ngaphandle kwabantu abazonda uhulumende wethu kuphela. Kodwa okwakathesi sikhangele phela ukuthi uhulumende wethu la ngakho nje iChina la yasincedisa, World Health Organization yancedisa, iyathela imali. Hayi umthwalo olula lo nxa kungathi ukuqhamuka umkhuhlane njengawo nalo. Ngithanda ukuthi ngikubeke ngaleyo ndlela ukuthi abantu bakhululeke, abantu bengesabi kakhulu ukuthi ngoba amalungiselelo phambilini asekhona. Uhulumende sehle wathi wayethula ama indlela zokuvikela ezingaphezu kwamandla.
Uhulumende usemise imibuthano kaZulu ekuqela ukunanza usuku lukazibuse, umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, imichado elabantu abalikhulu leminye imicimbi esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhuhlane we-coronavirus umemetheka okumangalisayo kwele Italy lapho sobulele abantu bafika phose inkulungwane ezilitshumi. Umkhokheli welizwe le-Italy umnumzana Giuseppe Conte uthi kuzima okumangalisayo ukuvimba umkhuhlane lo. Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kuzwekazi le-Africa emazweni abalisa ele-Angola, Eritrea, South Africa, Uganda lawamanye amazwe. Uyamemetheka njalo kwele-India lapho abantu asebetshelwe nguhulumende ukuthi kumele behlale ezindlini zabo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
The Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Senana masiko
senzi wemandla
la baba mkhulu babelo bola
usenzi wemandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla silonkosazana sikhathele nyathi sixoxa ke lapha ke ngesithembo. Siyakwamukela ehlelweni Manyathi.
Yebo, linjani baba Dube?
Usibona njani isithembo kulezi nsuku Manyathi?
Isithembo ngalezi nsuku Dube siyingozi. Siyingozi asongozi. Emkhuhlaneni enjenge HIV and AIDS siyingozi. La kusupport siyingozi ngokuba impilo esesiphila kiyo ifast ifuna imali. But nga ubaba engasali roba engaba labo mama libathathu. Lonke lingomama libathathu including ubaba lwelilaye lihambe lonke liye testwa lizazi lonke istatus senu. I'm sure singaba lula ngaleyo ndlela. Manje iproblem ukuthi obaba bayafihla ukuthi ulesithembo, uyabona, bekuloko besokusenza ukuthi nxa esazi istatus sakhe ngale ngkhaya abe sengasatsheli lo ngaphandle, uyesaba ukuthi maybe uzamyala kumbe njani. Maku ukuthi uyazi status so ngaphandle, uye sabe kuyajela lwano ngale ukuthi ngale ngkhaya ukuthi abatshele ukuthi istatus sami ngilo muntu ngale phandle simiso. But nxa de bengayenza obaba into eyodwa aba njengomanye abangathathwanga labade bezaba lenhlanhla dube bevuke bethethwe. Manje ngoba obaba bafuna kuyenza into ibe segcekeni inzima khona lapho lami ukuthi ngifihlwe amfuni ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem, iproblem yami laba yithi lwana kakho phakathi abamazi. banqade obaba bengayenza into ibegiye ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongkhawuthi ayisendithatha lapha ngilomamdluli ngale sibe sesiyahlangana sihambe nini sonke siye eklinika yonke into esiyenza usiyenza sindawonye. I don't think there is a problem. Manje iproblem iba khona nxa befihle, yikho lapho isithembo esiyingozi khona. Balazo balazo baba bonke bale thembo but bayafihle.
Kambe siyanceda yini isithembo nxa usukhangele wena kumbe vele lokhu sokwadlula nje?
Isithembo siluncedo Duve. Umuntu omunye ngathi ngikhuluma soyethu asilancedo siluncedo. Ungananzelela kathesi umama lo baba bahlala bebabili endlini bephila impilo yabo bobabili. Kwenzakale abantu laba ngabala bazali oyi one phakathi kwabo adlule wesibila landele. Abantwana sebe siyasala beyi stranger besiyagcinwa izihlobo okuyikuthi ilife liyana kade iphilwa ngakibo abayazi. Sebe siyaqala impilo entsha, yikho kwenza ama street kid, yikho kwenza kube lezigebenga eziyenza ubugebenga obumangalisa. Udinga sethu umntwana lo owenza ubugebenga lobu umntwana sibili kumbe inyamazana, le nyamazana kayiyenzi njalo ngokuba umntwana lo sometimes asuke lapha ngibo ayegcinwa lapho aabuzwa khona abe sesiba lengqondo liyana uyabona egcwele ulaka. Nxa esekhulu efika ngobungananzelela ubugebenga benziwa ngumuntu from 17 years kusiya kuma kubo 30 something. Umuntu ole 40 years kusiyale bayabenza kodwa bunganeno. Kodwa ungakhangela from 17 up to 30 kusiya kuma kubo 36 ubugebenga bangikhona buphezu kwamandla kaNkulunkulu. Lo nkulunkulu lo Satan uyathi anzayi ngabenza uyabona. Ngoba umntwana sometimes imbona ukuthi uyabe sekhule nge-enga abe sesiba leyinye ingqondo nje engayazakaliyo. But nxa kade kulesithembo la ekhaya sekuhamba ubaba kuhamba wakumba umamncane abantwana bayasala lo mama.
Ake sizwe ezabatsha.
Eyita wola tsoka somuhle yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Salimlambo owenhlanganiso ye Platform for Youth Development. Sixoxa ngohlelo zokwakha eChimani Mani leChipinge. Ulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezi ndawo. Usaluza sitshela njalo okunenge ukuthi izakhamizi zeChimani Mani leChipinge zibona njani umkhuhlane weCoronavirus wona osethethe impilo zabanengi emhlabeni jikelele. Sali, ngiyakwamukela kuhlelo siswami njani?
Ngiyaphila mina, wena unjani?
Hayi mina ngiphilile. Awusitshele Sali, izinto zihamba njani ngale mani kanel?
Abantu abaningi abaka-recover. Uningi labantu abakayakhelwa izindlu, abaningi vele lokho beswela. Abantu basazama ukuthi bezincedise but singakhangela even ngomumo womkhonomi. Vele kungathi badinga ndawonye enye vele. Kungathi vele kwenzakale izolo.
Kukhona osekwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa izakhamizi zaleyo ndawo na?
Bathembisa ukuthi uzaba yakhela izindlu, uzazama ukuyakha izikolo. But nxa sikukhangelisise akulalethwa alwenzayo yena uhulumende. Umsebenzi uba njengama-NGOs amaningi.
Sali, asixoxeni kancane ngale ndaba ye-coronavirus. Sike saxoxa nabantu abakhalayo besithi kule zinto eziningi ezifunakalayo kuleyo ndawo, ukugoqela izikolo, izibhedlela lokunye okutsheneyo. Njengoba umhlaba wonke jikelele usekhala ngalo mkhuhlane we-coronavirus osethethe impilo zabantu abaningi, njalo usanda ukufika kwele Zimbabwe, abahlala eManicaland bona bathini ngalo mkhuhlane?
Singathi abantu lwazi abanalo ngulolo olwama-WhatsApp wokuthi bazwa ukuthi kulo mkhuhlane, kodwa iningi lakhona abakawuzwisisi umkhuhlane nalo ukuthi kuhamba kanjani, kumele kuyenziweni ukuthi umuntu engawubambi. Ngithukile ngelinye ilanga ngihambe ekliniki besicela ukuthi ekhethe umongikazi ebuye ezokukhuluma lezakhamizi. Yena wabe sesithi anilwazi angila vele angatshenwa engikwaziyo izinto ezibhalwa ngaphi kuma-WhatsApp. But uhulumende kakasifundisi iminisa ekasitele ukuthi senze njani. Njalo nje le equipment yokuthi singathesta umuntu ukuthi ulayo kumbe akala abanayo, abantu abakafundisi liqiniso likhona. Abantu bazibalela nje ngokuzwa ngezihlobo nabangani. Otherwise uhulumende kakasifundisi lutho mayelana lomkhuhlane nalowo.
Hayi, siyabonga Sali ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba silu triba la puhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu leFacebook ngu-VOA Ndebele kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalomkhuhlane we-coronavirus. Lilolwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane libona ngani uhulumende uyasebenza gadalala na ukulwisana ngalomkhuhlane. Silusize ukuthi ngeke siyenelise ukulethulela uhlelo lolu njengensokweni. Kodwa abafisa ukusho umbono wabo lilakho usithumela ama voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zawadlala lawo ama voice notes emoyeni lakho, njalo kunixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwalento kwalamhla sohlangana ngolwesibili ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Olivalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hobe. Mthokazo muhle, zimbambo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Nanku ke esilibhathele khona kwezokholo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngutungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ngokuba sihlangane ngaleli thuba sikhangele izwi leNkosi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nizafuna sikhangele umbhalo kumsebenzi ichapter nga 8 ivesi nga 4 lithi lona elizwi nxa ngilibala, abahlakazekileyo bahamba bechumayela ivangeli. UFilipu wehlela emzini waseSamaria wachumayela kibo ngoKristu. Siphakathi kwezikhathi ezinzima balaleli, siyakwazi ukuthi ugciko lwe-coronavirus solumise umhlaba wonke, solutshintshe indlela sonke esenza ngayo izinto. Lubhidlize umnotho womhlaba wonke jikelele. Imisebenzi imile kulizwe lethu lapha eZimbabwe, silokhu sisabona ukuthi kancane kancane lokhu kungena ke uhlakazeka lokhu. Ngalesi sikhathi siyazi ukuthi njalo abanye abandlaleleyo namhlanje abahambanga emabandleni abantu abaningi ngenxa yokuthi akuhambeki. Sizama ukuvikela ukuthi leli gciwane lithelela ngokuthi nxa sisondelana eduze lingasuka komunye liye komunye. Ngakho nxa sihlezi ngekhaya kuba ngcono. Abaningi nxa sokunjalo bayethuka becabanga ukuthi manje nxa singahlangananga kutsho ukuthi ibandla likaKristu seliphelile yini na. Bemfuna ukulikhuthaza ngalawa mazwi balaleli bami ukuthi okokuqala, uKristu uphila phakathi kwenhliziyo zethu. Ubudlelwane bethu loKristu abumi kuphela ngenxa yokuthi singene enkonzweni. Yebo ye, siyakhuthaza ukuthi kumele sihlanganelane labanye, kodwa kumele ukuthi isiKristu sethu siphile loba singekho phakathi kwabanye abazalwane. Siyazi ukuthi ilizwi leNkosi lithi lona kwabaseRoma uPaul uthi, kambe nxa sifuna ukuba lobudlelwane kwaKristu kumele senzeni na? Uthi yena ngenhliziyo uyakholwa, ngomlomo uyakhuluma ukuthi Jesu ngena ube inkosi lomsindisi wami. Kutshoni lokhu? Kutsho ukuthi ubudlelwane bethu loNkulunkulu loJesu busukela enhliziyweni. Yonke into okwakumele yenziwe yithi abantu ukuze sithole ukuxolela ngoKristu sayithola eCalvary. Manje ngifuna ukuthi sinanze lapho ukuthi kumsebenzi chapter ka 8 ivesi ka 4 abazalwane sebechithekile bonke behlakazekile ngenxa yokuthi ibandla lalihlaselwa yisitha. UStefane wayesetshaye ngamatshe waze wafa. Abanengi babebotshiwe besentolongweni. Lachithakala ke ibandla elaliseJerusalema. Kodwa nxa wena wawukhangele lokhu wawungacabanga ukuthi sobonakele ibandla likaKristu selichithakele. Kanti hatshi, uNkulunkulu wathatha khonokho wakusebenzisa ukuze ilizwi lakhe liyengene nezindaweni liyethunyayelwa ezindaweni elalingasoze lithunyayelwe khona. Kuthi ukuthi lati singakhangela kathesi ukuthi akwenzi ngenxa lomkhuhlane ukuthi kuhlangana abantu abaningi kodwa sokumele sikhonzele sezindlini. Kuthi ukuthi okokuqala kuyaqinisa ubudlelwane bethu ezindlini ngenxa yokuthi intshumayelo eziningi zizafake ebulenjini. Kuthi ukuthi baningi abantu asebezalalela izintshumayelo ezisuka emabandleni ngoba zizabhoda ebantwini ebulenjini. Abantu bethola ilizwi likaNkulunkulu lithunyayelwa. Ngakho-ke ngiyalikhuthaza abazalwane bami ukuthi loba sikhonzele ezindlini, ilizwi likaNkulunkulu alitshintshi, ubudlelwane bethu loNkulunkulu abutshintshi.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu. Nkulunkulu wami, khuthaza abantu bakho kulabo abagulayo abangabe banje ngomkhuhlane wekorona kumbe banje ngeminye imikhuhlane. Siyathandaza ukuphiliswa, sifafaza igazi likaJesu phezu komuntu wonke, silethe ukuvikelwa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Selo vuselela umoya silomfundisi useNispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo umntungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu ntungamili nkomo. Bakhala ngokubhataliswa nxa befuna ukubukela ibhola ababengabadlali bomdlalo wenguqu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhala lodaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo phambilini kokubekwa kwayo ngumqeqetshi weqembu leHighlanders uBerry Daka kobulawayo ngolwesithathu, ngumqeqetshi olodumo uCosmas Tsano Zulu usole indlela ababedlalela iqembu leHighlanders abaphathwa ngayo nxa befuna ukubukela leli qembu.
Ngifuna ukukhuluma kuleadership yeHighlanders into enze ukuthi uBerry efe engathabanga yeHighlanders. Last week, iHighlanders idlala neChapung, ngahambe eBoreni. Bangiyalele ukungena ebhoreni, bangiphothe ngaphuma. Babenza khonoko kuBerry uze wafa encenga ukungena ebhoreni ukubukela iHighlanders. Pho watheni Tsala, shuwa bululuwa sesihlupheka ukungena ukubukela iHighlanders namuhla. Sichutshwa ngokubhala abantu abangazake bakwazi ukuthi iHighlanders injani.
Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi yena abenhlanganiso yePremier Soccer League yibo abalawula ukuba kungenwa njani enkundleni, njalo bona njengelunga le-PSL balandela imithetho efakwe yileyo nhlanganiso. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilakho. Abongi labongikazi bathi bazagalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abaningi ngokumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Woliva lesa ngoGibbs Dube ngisithi lalelani uhlelo lokuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.